sizile sakhulumisana nabo sidinga ukuthi sibe le official communication evela kubo ekondana lalolu yanadaba hayi basitshela ukuthi hayi balwamukele udaba lwethu basalukhangela njalo lathi sabakhuthaza ukuthi balukhangele ngokushesha ngoba sizabe silokhu silandelela sifuna ukwazi ukuthi soluhambela wafika ngathi.
Kuyini okwenzakale izolo ukuze lolu daba bethi balucubungula lihambise njani lincwadi njalo kuyini okwenzelayo afika khona ngapho kwele South Africa?
Udaba lolu sudaba oluncane ludaba olukhulu and sinanzelela ukuthi ayisiko daba mhlawumbe oluthinta i-TM Hyper kuphela kodwa sinanzelela ukuthi lungabe lulenziki lolu udaba sase sithi hayi awuthi sivele ke siyefika khona kwabakhulu bakhona ukwenzela ukuthi le nto ma isolveka isolveke holistically singasolvi nje ama-symptoms onalawo esiwabonayo o-TM Hyper.
Siyezwa abanye njalo nxa bechothoza bathi akulamthetho othi kuqhatshwe umuntu womhlobo wuphi wendaweni ethile.
Thina vele nkosazana asizanga sisho ukuthi sizofaka umthetho wokuthi kuqhatshwe umhlobo othile. Thina esikhala ngakho yikuthi sibona kuqhatshwa umhlobo othile kodwa kucindezelwa umhlobo othile. Lokhu asikwenzeli ukuthi ngoba labo ngabantu abavelele emsubuleni we-Mashonaland kuphela. Bekungasidanisa ukuthi khona phana kobulawayo sithole sokuqhatshwe abantu besinambiya kuphela kumbe abantu besitonkeni kuphela kumbe abantu besishiphini kuphela sithi hayi abantu bendawo abakhangelelwe endaweni yabo in the spirit of devolution le sebeyikhuluma bonke kulezi nsuku eqalwe yithi kuzabaluleka ukuthi abantu basebenze ezindaweni zabo amathuba ezemisebenzi akwazi ukubenefitha abantu balezo ndawo nxa kuyukuthi i-devolution le abayikhulumayo i-devolution abayaziyo angikhona ukuthi kunomuntu ongaphikisana nalokho okwenzakalayo ngoba sizama ukuthi silungise lokho okonakeleyo.